sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 19 Mpandula 2022 ngokuyino kumede sayiti. Endabeni zethu namhlanje.
Ya thina sike ku accident scene sanda kuyenzakala. Kusese labantu abathethe ezimoteni laphana abantu adengihambe laba abanye bayancedisa ukukhupha abantu labana abanye besebefike abanye bephila kathi besithi ubuhlungu.
Abantu abayisithupha abagoqela umuntu lomfo wabo bafele engozini yomgwaqo emangweni wasejube izolo ebusuku ngemva kokungqikilana kwemota ezimbili emgwaqweni osuka koBulawayo usiya eGwanda.
Sibabonile abantu bakhe bonke bebekhona kusukela konguye osethethe ubukhosi uKing Charles III, kube khona uPrincess Royal Anne, intombazana yakhe yoduma ufungwazi wabo Charles.
Abantu abaningi namhla bavalelise uQueen Elizabeth II, indlovukazi yakwele Bhilithane engakabekwa emathuneni abogogo bakhe eWindsor Castle. Umhlangano omkhulu womanyano wamazwe omhlaba owenziwa mnyaka yonke owe-United Nations General Assembly, UNGA, osungulwe mhla ka-13 Mpandula ukhangelelwe ukugqitshwa ngeviki ezayo mhla ka-27. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo umsakazo. Abantu abayisithupha abagoqela umuntu lomfo wabo bafele engozini yomgwaqo emangweni wasejube izolo ebusuku ngemva kokungqikilana kwemota ezimbili emgwaqweni osuka koBulawayo usiya eGwanda. Lingozi iveze obala ukuthi umasipala weGwanda akazimiselanga ukumelana lengozi zomgwaqo ngoba imota zakhe zokuthwala abagulayo kanye lokucitsha umlilo iambulance lefire truck zifile. UAlbert Ncube usipha lolu daba.
Isikhulumeli samapholisa uMnumzana Polonyathi ubeke ukuthi abantu abane bahle bafela khonapho lezi zimota zinqikilana, kwathi omunye wabathayeli wafela isibhedlela esigodini. Abathathu abalimeleyo labo bakhanjiswe kulesi sibhedlela. Uthi njalo basaphenya okudala ukungqikilana kwezimota lezi eyohlobo lwe-Mazda Accelera ebilabantu abathathu kanye le-Toyota Corolla ebithwele abantu abahlanu. Abafike lengozi sanda kwenzakala kusiya kuhola lesikhombisa ebusuku bathi abakubonileyo bekusesabeka izidumbu zigcwele indawana yonke kuthi abanye bebelokhu bebanjelwe ezimoteni. Abalimeleyo bebehlaba umkhosi njalo bagcine bethwala izimoto zezihambi ngoba ama-ambulensi ebhoze ukufika. UMnumzana Khumbulane Khanye ngomunye walabo abafike lengozi sanda kwenzakala.
Ya thina sike ku accident scene sanda kuyenzakala. Kusese labantu abatrapped ezimoteni laphana abantu adengihambe laba abanye bayancedisa ukukhupha abantu labana abanye besebefile abanye bephila but besisa ubuhlungu babancedisa nje ngokuba lalisa kuhle kuhle ukuthi batshaya umoya. But the accident yakhona be serious, so serious. Akutshengiselanga lokuthi izimoto azibrekile leziyana ngoba bekudingela ama-brake marks lawa. It was so horrific. Hayi bekunzima.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabahlali beGwanda, uMnumzana Methuseli Moyo, uthi umasipala waleli dolobho ufaka impilo zabahlali engozini enkulu ngokungabi lalezi zimota ezimelana lengozi ezifana lale.
EGwanda kuvele kungathiwa kube le-accident, vele uyakwazi kula muntu ophilayo. Indlobo umuntu kumele aphile, uyafa ngoba kuselakala indlela ezokuthi angasizakala ukuthi aphume lapho. Imunicipality yethu kuduze lokuthi vele kayikho. Kuyimanje ungagula ayikho i-ambulance. Kuye kwatsha umlilo ngemva kwe-Delta, bebethela ngebhakede. Sesambhalela u-town clerk incwadi, thanda ukumbuza njengama-challenges alawo, ukuthi njengabahlali beGwanda sibonisane.
Umeya weGwanda uMnumzana Njabulo Siziba uthi ambulance abakade belayifile njalo kule mizamo yokuthi bathenge inye ngokuphangisa.
ukuze kwafika esigabeni sonke abantu esihlala sisazi ukuthi kwelinye ilanga singavela kulokho kungakabi le nto elungisiwe. In our last year budget, i-ambulance has been a priority. Yinto yakuqala efanele ibe khona. I-prioritization yethu yesehlulileyo, siyamthembisa uZulu weGwala i-ambulance iza kuba khona.
Omunye wababhubhe kule ngozi ngujaho besebenza kumasipala weGwanda, yena obehamba lomfowabo obetshayela eyinye lezi zimota, bonke bahle bafela khonapho. Ngomnyaka ka-2018 abantu abedlula amathumi amathathu bafa ngemva kokuthela ebhasini enkampani eBrooklyn eWest Nicholson elibhekise eGoli. Abanye babo batha baba ngamalahle ngoba umasipala weGwanda ehluleke ucitsha lomlilo. Ngimele umsakazo weStudio 7, ngisemajondeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Abantu abaningi namhla bavalelise uQueen Elizabeth wesibili indlovukazi yakweleBhilithane engakabekwa emathuneni nabokhokho bakhe eWindsor Castle. Abaningi bebephosa amaluba ngesikhathi isidumbu sendlovukazi sidlula emphakathini. Kube labanye njalo abakade beqhinqa izililo besithi indlovukazi yayingumuntu wabantu bemaze okwesikhathi eside esebukhosini. Abezindaba abeReuters babika ukuba abantu abavalelise indlovukazi bahlanganisa abatsha kanye labadala abadabuka emazweni athiyeneyo. Umongameli uJoseph Biden wakwele Melika lezinye inkokheli zamazwe athiyeneyo lazo zivalelise indlovukazi. Bekugcwele phamu lalapho okwenzelwe intshumayelo yokuvalelisa indlovukazi efihle izihlobo kuphela phansi komngakhe uPrince Philip owabhubha nyakenye. IWindsor Castle yindawo lapho okulaliswa khona abesikhosini. Iningi labo lifihlwe eSt George's Chapel, bagoqela uHenry wesitshiyangalombili owatshona ngomnyaka ka-1547, uCharles wokuqala owagunyulwa ikhanda ngomnyaka ka-1649, uCharles wesithathu nguye oseyinkosi yakweleBhilithane. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Mqondobanzi Magonya, ingcwethi kwezamasiko.
Kukhanya kuhambe kuhle kakhulu mfo kaMthembu. Sibabonile abantu bakhe bonke bebekhona kusukela konguye osethethe ubukhosi uKing Charles III. Kube khona uPrincess Royal Anne, intombazana yakhe yoduma fungwas wabo Charles. Kube khona njalo uPrince Andrew, kwaba khona lecina thunjana lendlovukazi uPrince Edward. Labazukulu babo bebekhona, mbabonile abantwana baka Charles, baka King Charles, mbabonile abantwana baka Princess Royal Anne, mbabonile abantwana baka Prince Andrew, kanti ke losapho lwabo Edward belukhona, lesizukulwana sesizukulwana besikhona. Kube khona njalo izisebenzi zonke ebezisebenzela indlovukazi kuma palace akhe wonke akhona lapha kusukela eHolyrood uzuzobamba yona iWindsor Palace yona ngwayo mpela sibili. Bebekhona abavele eSandringham, bakhona abavele eBuckingham Palace.
Kujona ukuthi ayebekwa khona ngale Windsor.
Uzakhumbula Mthembu ukuthi umthetho lemvelaphi yobukhosi bamangisi, amakhosi abo abekwa ndawonye. Ngikhuluma nje indlovukazi lapho ebekwe khona, ibekwe lapho okwabekwa khona uyise, okwabekwa khona uyise mkhulu, isihlanganiswe lamanye amakhosi alichumi lanye andulela ubukhosi bendlovukazi uQueen Elizabeth II. Kanti ke lo nina ube ulele khonapho kunye lodade wabo ulele khonapho.
Bonke vele singathi umjene wonke uzabekwa khona mfana undukahamba nje.
Engilesiqiniseko lakho Mthembu ukuthi uma ubukhosi busesendlini yeWindsor, kusobala ngomdabuko wabo ukuthi ngaphandle kokuthi kube khona okungadala utshintsho ukuthi omunye acine echiya iwili yokuthi yena lapha azabhubhela khona ufuna ukuyangcwatshwa endaweni ethile, okukhona ukuthi iWindsor Palace yikho lapho kubekwa khona amakhosi amangisi. Kungaqhamuka enye indlu kusasa engathatha ubukhosi nxa bengabuhluthunelana la mhlawumbe kule ndawo lapha ezafuna ukuthi ebekwa khona. Kodwa ke the House of Windsor, indlu yama Windsor ikhona phana ubukhosi abamakhosi akhona izolo abekwe khona phana yikho lapho kubekwe khona le ndlovukazi uQueen.
Yes, ngathi mina lawe kuyakutsholi vele konke khonokho nxa sisukukhangela nje.
Uyabona mfo kaMthembu, ngikhangele indlela uQueen ahlonitshwe ngayo ekwedluleni kwakhe. Ngileqinisa lokuthi nxa kuthi mina lawe zisahlangene kanye ke lo Zulu wonke jikelele kusikhombisa obala ukuqakatheka kokulondoloza imkhuba, amasiko, imvelaphi, ulimi lendlela yethu yokuphila njengabantu. AmaNgisi alendlela yabo, indlela amaNgisi siyibonile ukuthi nxa kuthe kwakhothama intaba, nxa kuthe kwadilika intaba kwenziwani, kuhlonitshwa njani. Yebo okunye esikubonileyo kuyafana xathu lendlela okwenziwa ngayo esintwini. Ngikhuluma ngithi lakwaZulu.
Umnumzana Mqondo Banzi Magonya ingcwethi kwezamasiko obexoxa lo Gibbs Dube eseLondon kwele Bhilithane ngocingo. Bakhona abadabuka eZimbabwe abachothoza indlovukazi besithi utshone engakalungisi ubukhosi bukamthwakazi obabhidlizwa ngabantu bakhe. Abanye bakhala njalo ngokuthi indlovukazi kayizange ilungise udaba lombhuqazo weGukurawundi ngoba ngaleso sikhathi kubulawa abantu enkabazwe yeMathebeleland wayedlelana lo wayengumongameli uMoyi uRobert Mugabe. Kunjalo nje eleZimbabwe lalo belimelwe embuthanweni womngcwabo wendlovukazi uQueen Elizabeth II, yena obekwe namhlanje emathuneni awe King George wesithupha. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkokheli yamazwe omhlaba egoqela lo mongameli Emmerson Mnangagwa inxusiwe emngcwabeni lo, kodwa uMnangagwa ubengekho ngoba yekelwe eMelika emhlanganweni we-United Nations edolobheni le-New York. Ngakho-ke leZimbabwe belimelwe ngumphathi ntambo wobudlelwano bezimbabwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Frederick Shaba. Ilunga leMthwakazi Republic Party umnumzana Mbonisi Gumbo uthi uMnangagwa angabe engayanga eNgilandi ngezizathu ezitshiyeneyo.
Apha eZimbabwe kuluma sitenze nje kule MRP 9 eyagwejwa 3 years ngoba behambe bayoprotesta kuphela bengabulalanga muntu, bengawonanga lutho, kodwa kathesi bayabhali ejele eChikuru kule ndaba yabo Job Sikhala. Labanye bancitshwa ibheyi ngoba sokupoliticizwa amakhoti eZimbabwe.
Kodwa umnumzane Munashe Mdutsa webandla leZANU-PF uthi yikugcona nje umongameli welizwe okukhulunywa ngabanye.
Ukubhubha kwendlovukazi yase-England kithi kuyisikhumbuzo ikakhulu njengezwekazi le-Afrika ukuthi England ukuphumelela kwayo elakho lamhlanje kungenxa yegazi lezithukuthuku zabantu abamnyama. Njalo ilithuba lokuthi kufuze sibheke emuva, sikhumbule ukuthi singabantu ababethathelwe uzibuse wethu. Njalo nxa sibona ukubhubha kwendlovukazi le, kusiba khona isikhathi sokuthi sizibuze thina njengabantu abamnyama ukuthi uzibuse esawuthathela amazwe afana nale Britain labo France sesiwusebenzise kanjani ukuthi sithuthukise impilo zabantu bethu.
Undlovukazi Elizabeth yaseNgilandi ubhubhe ngeviki edluleyo eseleminyaka phose elikhulu 96, njalo eseleminyaka edlulayo isikhombisa 70 yebusa. Umntanakhe uCharles wesithathu uhle wathatha isikhundla sokuba yinkosi yelizweni leli njengesiko laseNgilandi. Amazwe amaningi ayamkhumbula uQueen Elizabeth, abaseAfrika besithi ngomunye owenza ucuku lwabancindezeli lube bhadla, kuthi abanye bayamncoma ngokukhola ubukhosi bendlu yakibo ngalezi nsuku engasela mandla kakhulu ekuqondisweni kwezombusazwe zelizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Umhlangano omkhulu womanyano wamazwe omhlaba owenziwa mnyaka yonke o-United Nations General Assembly UNGA osungulwe mhlaka 13 Mpandula ukhangelelwe ukugqitshwa ngeviki ezayo mhlaka 27. Emhlanganweni lo inkokheli zamazwe omhlaba zikhangelelwe ukubonisana lokuxwayisana mayelana lemibuso emazweni ahlukeneyo ukuhlalisana lokudlelana kwawo inguquko kwezomkhathi emhlabeni jikelele ukulondolozwa kwelungelo loluntu impi ye-Russia lele Ukraine lokunye amalunga amabandla ezombusazwe kweZimbabwe awezana uPF le Citizens Coalition for Change akhona lawo eNew York kwele Melika lapho okwenzelwa lomhlangano weUNGA umongameli Mnangagwa ukhangelelwe ukuyahlangana lezinye inkokheli zamazwe omhlaba njengoba ikhethe ukuya kulowo mhlangano kulokuya emngcwabeni wendlovukazi uElizabeth II wathumela umphathintambo wakhe wezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe omhlaba umnumzana Frederick Shaba. I-Studio 7 ibe lethuba lokuxoxa lomnumzana Believe Gawule owebandla lezanu PF.
Babe akulaku kumele kulungiselelwe into zonke kubuye le indlela kulungiselwe into zokhetho lani lani lo ngendlela abakhuluma ngayo khona akusoqiniso lelo asikhangeleni ukuthi eZimbabwe kulokuthula okungakanani okwesabekayo ukuthula ukukhona iZimbabwe lokuthula sibili esikukhangeleleyo ukuthi izizwe sihlangene khona ngale amazwe ehlangene khona ngale ngibona ngani bamele bekhangele izinto ezimqoka ukuhlonipha ikakhulu ukungangeneli kakhulu besitshele kokwenza sina njengamazwe ethu amazwe kathi kakhulu iAfrica lohlupho olunjengalolo lokuthi yalo ama-sanctions bakhupha ama-sanctions labo abawafakayo njengoba nje u-South African president ekhulumela uPeter Biden ngale emtshela sini ukuthi hayi bakithi ama-sanctions aselimaze ilizwe leZimbabwe abantu beZimbabwe sebeze bebaleka besiyaphephela amazweni amaphandle ku-South Africa esikukhangeleleyo ukuthi kukhulunywe ngendaba ze-climate change ngoba yilo dubo sizabalalo ngokulandela kokuhamba kwesikhathi umkhathi lo kumele kube le ndlela ozabanjwa ngawo bese kukhulunywa njalo ngendaba zezimpi ezikhona phakathi kwabo Ukraine labo-Russia kube lokulamula hatshi lokuhlomisa kube lokulungisa indaba ze-Russia le-Ukraine zingalungiswa i-Russia le-Ukraine i-Russia Ukraine abantu banye labantu iNATO le inqayiti yalamula inika abantu izimali wakwabona umuntu olamuleni kumuntu induku umuntu nqa ulamula abantu ababili besilwa unika umunye isho uyabulamula njani bona so izinto ezingalungisiyo zenezila akulanyulwe weUkraine lwana leRussia ungafu uphambanise umhlaba uma kwawo ngoba ungagcina uzozala i-third world war ngoba sokulendlela ukuthi amazwe eNATO asimele Ukraine ikuthi iRussia phela la ilabangani bayo la okokuthi akudingeki ukuthi kugcina sokusiya kuvuka i third world war hayi amadlwane la akhulunywa yilabo abantu be-opposition abaphonga ukukhala bengatshaywanga
umnumzana Gawule lilunga lebandla lezanu PF exoxa le-Studio 7 eseHarare ngocingo siphinde saxoxa lomnumzana Daniel Molokeli webandla le-CCC ongummeli wewange edalele ephalamende
kule viki ngise-New York khangelele ukuparticipate kunhlelo ezijiyeneyo kaleni kweviki kakhulu ngiyabe ngikunhlelo ze-Global Fund Replenishment Conference lapho esikhalele khona ukukhuthaza amazwe ukuthi ba-contribute towards $18 billion every 3 years i-Global Fund iyenza i-fundraising process so kuthiwa i-replenishment process so ngikhangelele kusebenze kakhulu labantu be-civil society abama-NGO abazama ukukhuthaza abakhokheli bamazwe ukuthi ba contribute izimali ukwenza ukuthi sifike ku $18 million mhla ka 21 September ikho kule nkalakatha ye conference yabantu abakontribute towards the Global Fund ukuthi i Global Fund Replenishment Conference elthen we viking zabe ngisenhlelweni zamaZimbabwe ikakhulu inhlelo ezenzwa yi CCC Citizen Coalition for Change lapha eAmerica sikhala ulubala ama panel discussions khale ukuthi nisibe lama protests sikhale njalo ukuthi sibe le fundraising dinner ngomgcibelo so I will be part of those programs ngisebenza lamaya maZimbabwe sizama ukukhuthaza ukuthi kube lenguquko eZimbabwe sizama futhi ukuthi nisithengise obala ukuhlukuluza kwahulumende abantu anjabo umhlonipha uJob Skhala lomhlonipha Godfrey Sithole labanye abasenyathime labanye nje abanjalo like abemthwakazi Republican Party abaphonga ugcinwa entolongweni bengenzanga amacala because bona babona different ipolitics zaseZimbabwe balembona echene lezan PF so siphakathi lapha eNew York siyasebenza kunzima this week
umnumzana Molokele lilunga lebandla le-CCC esixoxela ngocingo eseNew York khona pha kwele Melika uhlelo oluphansi kwesihloko esithi kunda nqoba iTB luqhubekela phambili elizweni lonke lolu luhlelo lokuhambela izakhamizi endlini behlolwa umkhuhlane wofuba lwetuberculosis ilizwe lonke olugoqela lokuhlolwa umkhuhlane wobhuqu emaphathini kakhulu kulabo abakumsebenzi wokwemba. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Ngaphandle kokuhambela abantu ezindlini behlolwa abohlelo lolu olwekunda ngqoba i-TB lesilicosis, banikeza abantu imfundiso lokubalimukisa ngokuqakatheka kokuhlolwa lokwelatshwa umkhuhlane wofuba lwe-TB emizameni yokumelana lalesi sifo elizweni. Umqondisi we-Union Zimbabwe Trust uDokotela Ronald Ncube uchaza kabanzi ngohlelo lokulwisana le-TB eZimbabwe.
Umkhuhlane wofuba kuma-districts angaba ngu-8 abalisa iGweru, Kwekwe, Shirugwi, Zwishavane, Chirumanzu, Mwenezi, Insiza, Legwanda. Uncedo esiluthola ku-USAID ngolemali yaseMelika engange $15 million okweminyaka emihlanu kusukela ngo-2019 kusiya ku-2024.
Udokotela Ncube uqhubekele phambili echaza kabanzi ngomkhuhlane wobhuqu emaphatsheni abathi yisilicosis.
Umkhuhlane okuthiwa yisilicosis uvame ukutholakala kulawo abahamba igolide, ikakhulu ababizwa ngokuthi ngojeketsha. Amatshe amancinyane atholakala uthulini lapho okwenjiwa khona igolide okuthiwa yisilica dust, yiwo athi angahlala emaphatshini alakho ukulimaza amaphaphu abe sebangela lomkhuhlane wesilicosis. Uma uthe wabalayo isilicosis, kuba lula ukuthi ubanjwe umkhuhlane wofuba kumbe i-TB. Izitshengiselo zalomkhuhlane wesilicosis ziyafana, iphose zifane nje lezofuba, ikakhulu ukukhwehlela okungapheliyo. Uhlupho ngomkhuhlane wesilicosis yikuthi uma uthe wawubanjwa awelapheki, ngoba izilonda ezibangelwa ngala matshe aluthuli lwesilica dust zitshiya amanxeba emaphatshini abangela ukuthi kube lula ukuthi igciwane lofuba lihlasele. Uma uthe wabanjwa umkhuhlane wesilicosis, kuqakathekile ukuthi uvikele ukubanjwa umkhuhlane wofuba uthatha ikhosi yamaphilisi esithi TPT or TB preventive therapy.
Unkosikazi Sitshengisiwe Siziba obona ngezempilakahle kukhansili yakobulawayo uchasisa ngezibonelo zomkhuhlane wofuba lesilicosis ethi kuyahambelana.
Zibonakaliso ze-TB isikhathi esiningi umuntu uyabe ekhwehlela, ungakhwehlela okudlula amaviki amabili yikho lapho esabe sesicabangela khona ukuthi ungabe ule-TB. Bese kusithi ke laba babe-HIV positive isikhathi esiningi nxa vele engavele ekhwehlela kumbe ilanga elilodwa kumbe ngamalanga amabili sihle sicabangele ukuthi engabe ele-TB. Bese kusithi ke abanye uyakhwehlela, nxa ekhwehlela bese khwehlela isikhwehlela esilegazi, abanye ebesecikizeka umzimba le-loss esingathi i-loss of appetite, uyabe engakhwabithi ukudla, abanye beseginqa ebusuku.
Unkosikazi Siziba uqhubekele phambili echaza ngendlela abelapha ngayo ufuba lokukhuthaza abantu ukuhlolwa kusasemasinya.
I-TB kulamaphilisi akhona awe-TB ayimhlobo emine, ukuthi nxa esikhuluma ngayo i-ordinary TB, ngoba isikhathi esiningi i-TB esiyabe sikhuluma ngayo yi-pulmonary i-TB eyejwayelekileyo. So ile mhlobo emine e-treatment. Bonakaliso engikhulume ngazo ayisikho ukuthi umuntu kumele athole zonke zona lezi zibonakaliso, kodwa kungavele kube lokukodwa kwakhona kuphela, siyakhuthaza ukuthi abantu babuye bazohlolwa esibhedlela, ngoba i-TB phela siyakwanisa ukuyivikela njalo iyelapheka. Sabe senzele ukuthi njalo ingamemetheki ngamandla. So ngabona kulezi bonakaliso yesinye ezibonakaliso engikhulume ngazo, kumele ugijime uyefika esibhedlela.
Abezempilakahle bathi isilicosis ayelapheki, kodwa isigulane siyaphiwa amaphilisi ehlisa ubuhlungu lokumemetheka kwayo emzimbeni. Okwamanje uhlelo lolu lokuhlola isilicosis ezweni sekulabantu abahlolwa bafumanwa belayo abedlula inkulungwane eyodwa 1260. abakumsebenzi wokwemba yibo abakhuthazwayo kakhulu ukuyahlolwa isilicosis leTB. Phakathi kwalabo abahlolwayo abedlula amakhulu amahlanu 545 bahlolwa esibhedlela seGwanda. Umhlaba jikelele ukhathazekile ngokuqansa kwenani labantu abafunyanwa sebelomkhuhlane wofuba olwehlula eminye imithi olwe-drug resistance tuberculosis. Abogatsha lwezempilakahle phansi kohlangothi olwe-National TB Control bamanyane labenhlanganiso eye-Union Zimbabwe Trust le-USAID ukuqhuba uhlelo lwalonyaka olwegunda ngqoba i-TB. Uhulumende weZimbabwe emanyene lenhlanganiso zomhlaba ezikumsebenzi wezempilakahle ezigoqela eyomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization babika ukuba bajonye ukuba kuthi kusiyafika umnyaka ka-2035 kungasela dubo lomkhuhlane wofuba eZimbabwe. Kusenjalo umkhuhlane wesihudo uqhubeka uhlasela kobulawayo lapho kubikwa usuthethe impilo zabantu ababili. Ikhansili yakobulawayo ithi yenza konke okusemandleni abo ukumelana lesihudo. Isikhulumi sekhansili yakobulawayo unkosikazi Nesisampofu uchasisa ngabakwenzayo ekumelaneni lesihudo.
Izakhamuzi ziyacebisa ukuthi zibilise amanzi uma ebuya elephunga kumbe elekhala engayisiyo esijayeleyo. Okunye futhi siyacebisa ukuthi phange uya emaklinika kumbe endaweni lapho singathola khona uncedo uma singezwa kuhle.
UZulu ukhuthazwa ukuba agijimele eklinika eseduzane laye ayekwelatshwa kungelambadalo engazibona esehlaselwe yisihudo njalo abilise amanzi engakawanathi. Ubulawayo ubhekane lodubo lokusilela kwamanzi osekudale ukuba uZulu avalelwe amanzi okwesikhathi esithile osekudale isihudo esingapheliyo esesimemetheka sithatha imiphefumulo yabantu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Live talk namhlanje sikhangela umngcwabo wendlovukazi yaseNgilandi uQueen Elizabeth II obekwe eWindsor Castle namhlanje. Ngehlukane zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela namhla. Abantu abayisithupha abagoqela umuntu lomfo wabo bafele engozini yomgwaqo emangweni waseJube izolo ebusuku ngemva kokungqikilana kwemota ezimbili emgwaqweni osuka kobulawayo siya eGwanda. Abantu abaningi namhla bavalelise uQueen Elizabeth II indlovukazi yakwelebhilithane engakabekwa emathuneni abokhokho bakhe eWindsor Castle. Umhlangano omkhulu womanyano wamazwe omhlaba owenziwa mnyaka yonke owe-United Nations General Assembly, UNGA, osungulwe mhlaka 13 Mpandula, ukhangelelwe ukugqitshwa ngeviki ezayo mhlaka 27. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi uGaino kuMede Saidi. Ngisithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-voa.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.